Yeah, with Judge, definitely there may be instances where Judge is guilty of misconduct. Normally, what the Constitution says, ngansakhumbula, ikhuluma ngokuthi u-president, nxa kunama allegations anjalo, ukuthi Judge is guilty of some misconduct, kumele establish i-committee of three ezakhangela ke ama allegations akhona wona lawo eza investigate ama allegations and then ibisi reporter kuye after carrying out those investigations. Justice Hungwe esibala ngayo emaphepheni singazi ukuthi lokhu ngenxenye izinto zakhona zilandelene kakhulu, engxenye kungaba khona khona okokuthiwa wakwenza singazi, but that would be the purpose of i-committee yona leyo, to find out whether there is any truth to those allegations. Kungenzakala njalo ukuthi engabe thunuka abanye abantu ama-judgments akade wayenza, labo bantu basebesithi lokhu mana lathi simzwisa ubuhlungu ngendlela esiyaziyo basebesenza khona lokho.
Kodwa ngokwazi kwakho wena umthetho lakhonokhu yena uhungwe amacala abatheswa wona angabe enjani nxa wakhangele alesi sindo na kumbe vele ngokwe politics?
Well, ngoku look mina as a lawyer, well I we get to hear some of these things. Yes, it says this is siyakwazi ukuthi kulamanye ama judges, I'm sure you have heard, it's in the public domain ukuthi kulamanye ama judges athi wona engathonisa icala ahlale phezulu kwecala lelo enganikanga i-judgment. Themba sokuye kwazwakala futhi phambilini ukuthi kulamanye ama judges athi wona engathonisa amacala ayathatha ama records lapha ababhala khona, because those are official court records, kuze kuthiwa ama records lawo kasabonakali. Izinto esihlangana nazo thina esiphathisa umthetho, so siyakwazi ukuthi izinto lezo zenzakale. La ma-judges angikhona ayenza izinto ezinjengazo lezo, thina esenza umthetho siyawazi. So ngingatsho ukuthi icala lapha likhona, ngingatsho ukuthi icala kalikho, kodwa sesike sahlangana nazo izinto ezinjengazo lezo, njalo yizo izinto ezinjengazo nezo ezenza umuntu agcine esethoniswa kuthiwa is guilty of misconduct nxa eyalahla ama court records, nxa eyahlala isikhathi eside engabhalanga ama-judgment. Yikho okuyakwenza ukuthi o-judge bacharjwe nge-misconduct khonokho.